ibandla ele triple C kumbe ngathi amabandla awe triple C kumele ebekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula njalo lilizwe elilomthetho esingathi ngesingizi rule of law. Nxa kuyikuthi bafuna ukutshengisela kumbe ukudemonstrate kwabo abakwenze kube yinto abayenzayo esemthethweni, abahambe bebhalisa emapholiseni bephiwe imvumo. Nxa amapholisa eyalile kutho ukuthi abebona ukuthi lokho kuyaphambanisa ukuthula elizweni njalo kuyaphambanisa omakhelwane babo, nxa kuphambanisa omakhelwane amapholisa lemvumo yokuyala bethi hatshi into elifuna ukuyenza ayikho emthethweni sesiyalile. Ngakho-ke bona bafuze ukuthi belandele lokho okuthiwa ngamapholisa. Amapholisa akhona ukuvikela ilizwe lokufaka loku-implimenta imithetho efakwayo. Nxa kuwukuthi bona sebephula umthetho, hatshi kufanele njalo kulungile ukubana ubaba uPhasho ethathwe ebuzisiswa ngamapholisa ukubana injongo yakhe ngeyani, ngoba lapha kuseZimbabwe asikho e-Middle East, iZimbabwe ilokuthula okumangalisayo. Ngakho-ke sithi hatshi abakwenza amapholisa baqhubekele phambili besebenza kakuhle ngomthetho njengalokho abakwenzayo, besivikela laba abe-triple C bakhuthaza ukuthi umsindo wabo abahambe bewubanga le e-Congress yabo befike bekhethane khona ngale.